soku izika disenda baku VOA Ndebele.
Livuka njani izulukandaba olamukelana injabulo emsakazweni we Studio 7 ngolwesibili mhla ku-7 Nhlangula 2022 ngoChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, umsekeli kamongameli welizwe umnumzana Constantino Chiwenga ubikwa sowalobola omunye umfazi olisotsha. Thiyani indlebe lizwe ukuthi ngubani njalo udabuka kuphi. Inhlanganiso ezizimeleyo ziza kukhulumisana lohulumende zimkhuthaza ukuthi aveze ugwalo oluchasisa ukuthi uzaqhuba njani uhlelo lokuhlalisa kutsha abantu abazadudulwa ebhinga sokusakhiwa idamu legwayishangane.
Kodwa kasingeze sathaya umbululu khathesi ngoba la kusesengamazwi aphuma emsakazweni idocument eye master plan kayikaphumi ukuthi ibonakale.
Amapolisa kwele Botswana adubule abulala ababili abeZimbabwe abacatshangelwa ukuthi kade bezama ukuntshontsha imali behlomile ngemibhobho.
Njengelizwe lapha lizwe lesi eBotswana lapha lizwe ngantwa lithule kakhulu entweni eziningi, so abantu basebethatha i-advantage ngokuthula kwelizwe.
Umsekeli kamongameli welizwe umnumzana Constantino Chiwenga. Zonke lezi ndaba lezinye lizo zizwa khonapha emsakazweni we Studio 7. Umsekeli kamongameli welizwe umnumzana Constantino Chiwenga ubikwa sokwalobola omunye umfazi olisotsha. Iphephandaba leNews Daily lithi lilobufakazi bevideo etshengisa uChiwenga ekhuluma leziphathamandla zogatsha lwe-census ngesikhathi sohlelo lokubala abantu eveza ukuba uhlala lomini yothabo baloyi amqambe njengomkakhe odabuka enkaya esigabeni seMathepeleland North. Ubaloyi ubikwa elesikhundla sika-Colonel kubutho leZimbabwe National Army elakhe lakhokhelwa nguChiwenga. UChiwenga usanda kwehlukana loMary Mbayiwa ngemva kokuphoselana aqatha emthethwandaba. Ngomnyaka ka-2012 uChiwenga wehlukana kabuhlungu loJocelyn Mauchaza. Inhlanganiso ezizimeleyo zithi zizakhulumisana lohulumende zimkhuthaze ukuthi aveze ugwalo lwe-master plan oluchasisa ukuthi uzaqhuba njani uhlelo lokuhlalisa kutsha abantu abazadudulwa ebhinga sokusakhiwa idamu legwayishangani elikhangelelwe ukuletha amanzi lilethela izigaba zeMathepeleland. Uhulumende uthi uza kwakhela izakhamizi lezi ezedlula amakhulu ayisikhombisa izindlu zakulezinsuku, njalo uzaxoxisana lazo ngendlela ezifuna uhlelo lokuhlaliswa kutsha kwazo luqutshwe ngayo. Umnumzana Khumbulani Maphosa, umqondisi wenhlanganiso yeMathepeleland Human Rights Institute, uthi akula bufakazi bokuthi ngempela uhulumende uzahlalisa kuhle abantu ngoba kungenzakala ukuthi kube lenkohlakalo kulolu hlelo. Inhlanganiso yakhe yamanyana lezinye ezizimeleyo ezilithumi lasithupha emaswingo Manicaland, Matepeleland leMashonaland zalobela uhulumende ukuthi alandele imithetho engakasusi abantu ezigabeni zonke zelizwe lapho okuyabe kuqhutshwa inhlelo ezehlukeneyo. Inhlanganiso lezi zithi kufanele uhulumende alandele isisekelo sombuso welizwe kanye lemithetho eyabekwa ngumanyano we-United Nations. Okuningi ngalolu daba sikuzweni kungxoxo umnumzana Maphosa ayiqhube loSithandekile Mhlanga we-Studio 7.
Indlela esiqale ngayo lumkhankaso njengeMathepeleland Institute for Human Rights siqale ngokuya ezakhamizini ezithintekayo ngalolu daba saxoxisana lazo zasitshela ezikufunayo lathi babekela ukuthi umthetho uthini okungumthetho welizwe umthetho we-African Union lo mthetho wamazwe omhlaba wonke i-United Nations basebesitsho ukuthi sincedisane ukuthi sifuqe kwenziwe ngomthetho njengoba besike satsho esikukhanyeleleyo kuyimfuno yezakhamizi njalo eziphathekayo kulolu daba impendulo kumbe ngathi indlela uhulumende athi ufuna ukubamba ngayo lindaba nxa kuyikuthi uza kuma ezwini lakhe uhulumende ayibambe ngendlela abeka ngayo kungaba yinto encomekayo ngoba i-master plan i-relocation master plan kumele ibe khona njalo futhi kumele iyenziwe kumbe isetshenzwe kugoqela bona labo abaphathekayo kulolu daba kodwa ngaphandle kwazakhamizi ezizasuswa uhulumende kavule futhi avumele lathi inhlanganiso ezizimeleyo ukuthi sincedisane laye ekuthini li-master plan ikhanyelwe ukusetshenzwa kwayo okwesibili kuvele kuyikho okufaneleyo ukuthi kumele izindlu lezakhiwo zonke lemfuno zabantu kwakhiwe abantu bengakadudulwa basuswe lapho akade behlala khona besiya kwenye indawo kodwa kasingeze sachaya umbululu khathesi ngoba la kusesengamazwi aphuma emsakazweni udocument eyemaster plan kayikaphumi ukuthi ibonakale ngoba kumele kube logwalo olusemthethweni oluphumayo eliyo le master plan yiyo esingaqala ukukhuluma sisukela kiyo okwesibili njalo sikhangelele ukuthi sibone ukuthi uhulumende uza bamba njani udaba oluhluphe eZimbabwe udaba lwe corruption ubugwelegwele esibubona bugcwele kuma projects anjengala lapho kulezinto ezenzakala khona zisenzele izulu ngoba khathesi singaphanga sitshaya umbululu kanti sesichayela umbululu enye njalo i-corruption nxa kuyikuthi uhulumende uzimisele ukusebenza lindaba ngokumgceke kungela corruption yikho sithi thina kaveze phela avumele lathi njengezinhlanganiso ezizimele zodwa sibuye simonithe indlela okuzasetshenzwa ngayo thina esizakwenza ke njengenhlanganiso yeMathebeleni Institute for Human Rights yikuthi sizasondela futhi njalo kuhulumende simcho ukuthi sikubonila kuchoyo sicela kasiphe umgomo ukuthi sisondele eduze kwakhe sibe lilihlo elincedisana lozulu ukubona ukuthi indaba ze procurement eze tendering lakho konke okuzenziwa kusakhiwa kwenziwe kuhle kwenziwe ngestandard esiyiso esingasoze siphambanise impilo kahle kaZulu njalo imali isebenze ngendlela eyiyo akubanga khona ubugwelegwele
Hello ke ngumnumzana Khumbulani Maphosa umqondisi wenhlanganiso yeMathebeleland Human Rights Institute obeqoqa icingweni le Studio 7 ekwabulawayo Amapolisa akole Botswana adubule abulala ababili abeZimbabwe abacatshangelwa ukuthi kade bezama ukuntshontsha imali behlomile ngemibhobho ngomvulo. Lokhu kuza ngesikhathi amapolisa akwele Botswana ekhala ngokuthi izizalwane zeSouth Africa lezeZimbabwe zingena kulelo lizwe ukudala amacala behlomile. Intatheli izindaba yeStudio 7 umqondisi Dube usethulela lolu daba ngokugcweleyo eseHaviron kwele Botswana.
Isikhulumeli samapholisa kwele Botswana umzalaniye bakali kuthi amapholisa kawasoke atonde ukukhalisa impopo enyameni kuzigebengu ezidala amacala azihlomile.
We are going to engage them all head on because we cannot allow, we cannot tolerate, we cannot condone a situation where our citizens are.
Sizanikilana nabo singesabi, asingeke sivumele isimo lapho abantu bethu sehlala evalweni. Abantu bethu kumele bakhululeke. Sifuna ukuthi lo ofuna ukudala icala ehlomile acabange kabili.
kusehlakalo sangomvulo uBagali uthi kade kulabantu abeZimbabwe lababili abeBotswana akade bezama ukuntshontsha uthi ngaphandle kwababili kwabeZimbabwe ababuleweyo ababili badutshuliwe balimala kabuhlungu bahanjiswa esibhedlela ababili abakuleBotswana labo babikwa besesibhedlela besesimeni esibi ukubulawa kwababili laba kuza kunyensukana omele usibala ubukhulu amapholisa kuleBotswana umnumzana Phemulwa Ramakorwane ekhonone ukuthi bathwele nzima ngesigebengo ezinkena zivela eSouth Africa leZimbabwe
re tshetse ha se tsano re ira di patisiso le di tshetso ra bona gore bana ba Botswana le ma Afrika bo
sibe na macala amangalisayo mo masithinisisa sithole ukuthi abantwana bethu badala lawo macala bebambini nabanye babo abe South Africa kanye la beZimbabwe
owe Zimbabwe ohlala eHabromuza namkhululi moyo uthi mhlawumbe eleBotswana liyadeleleka ngabavela phandle kwelizwe abacabanga ukuthi bangazenzela umathanda
njengelizwe lapha lizwe lesi eBotswana lapha lizwe ngantwa lithule kakhulu entweni eziningi so abantu basuka bese bethatha advantage ngokuthula kwelizwe bese bebona abantu abangayenza nje yonke into abayifuna ukuyenza kanti kababuzange langeni so kulezi gameko mpele sithe zenzakala lapha abantu bezama ukwenza izinto ezinjalo ama-armed robberies hayi mbona antwa bazalimala ngoba lo hulumende sekunanzelile kakhulu
kukanti esinye isizalwane seZimbabwe umnumzana Gift Ncube uthi kumgceke ukuthi abavela phandle basebenzisana laba eBotswana ukudala amacala
inzima indaba yakhona leyo ukuthi abantu kube kuloka kubonakala abantu bangaphandle kuyibo ababuya ngapha bezoyenza into ezifana lama armed robbery ezifana lokubamba nje zena lezi mota ezithwala ikakhulu izimali kuyahlupha kakhulu kodwa mina ngendlela engibona ngakhona umuntu kasoze ebuye engelalwazi lokuthi laphana kulani lani umuntu uyabe sebuye evele kwazi ukuthi into elandayo yini uyayithola ngapi so kabe kuloku kusebenzisana labangapha
umphathintambo wamapholisa umnumzana Kahiso Musi uthi amapholisa kumele angathandabuzi kodwa afake uhlamvu labo abadala amacala behlomile ngenxa yokuqonga kwamacala la enyangeni ezimbalwa ezisanda kwedlula ngingumqondisi Dube oyindaba zeStudio 7 ngisabona kwele Botswana
impilo elizweni iqhubeka isiba lukhuni intengo lembadalo ethiyeneyo empilweni kaZulu iqonga mihla ngemihla uZulu ephakathi kokukhala njalo dukuduku izibhedlela ezinkulu zelizwe ezifana lempilo labo Mathaday sezikhuphule imbadalo yokuhlolwa kanye leyokulaliswa umuntu nqa egula uMathabile Masuku sethulela lolu daba ngokugcweleyo ekobulawayo
izimbadalo ezintsha zesibhedlela ziqala ngenyanga yonale kaNhlangula zifakwe ngedola leMelika kodwa kuvunyelwe ukubhadala ngemali yakweleZimbabwe kusiya ngokuthi isilinganiso sokutshintsha imali ngosuku lolu simi ngaphi kulandelwa esebhanga elikhulu eleReserve Bank of Zimbabwe unkosazana Sali Ndlovu obekudwendwe lokungena esibhedlela uthe esizwa imbadalo yokwelatshwa wathi abantu bazafela ezindlini
kunzima sibili lokhu osokhulunywa nguhulumende kodwa singela into yokwenza sizalandela kunjalo kodwa phela ukuthi abantu abaningi sizokufa singazange siye ezibhedlela ukuyathola usizo ngoba kunzima imali le itholakala nzima kunzima sibili ayi uhulumende ngawo yathi ncedisa intweni lezi zesibhedlela uhulumende ngenilele kakhulu
umnumzana Greta Sibanda umhlali wemganini kobulawayo uthi uhulumende kumele acabangisise kuqala izimali lezi ngoba uZulu ubevele esehluleka ukubhadala imali ebivele ikhona
umphakathi walithi ngeke nelise izimali lezi ezibizwa la ngoba umphakathi wakithi buvele sehlulekani ukubhadala u-160 lo uhulumende lapha mani kumele uthi khona acabangisise kabili kathathu ngoba lokho asekwenza akuseyikho ukunakekela izakhamizi njalo lokho sokukuthi sokusitsho ukuthi khona i-health system yethu isivele sifinyelelwa yilabaya abavele belemali okusho ukuthi umphakathi omnene usehlupheka.
Umnumzana Joseph Nkomazana oyenhlanganiso yezakhamizi eyebulawayo Progressive Residents Association uthi abantu bavele besehluleka ukufaka ukudla ematafuleni okutshengisa ukuthi ngeke banelisa ukubhadala imali.
Abantu abasebenzi abantu bayehluleka izinto sezikhwelile. With this rate nale esikhwezwe izibhedlela ompilo labo central lapho ukuthi abantu babhadale imali ezingaka ezifika kubo $12 i-consultation fee phose $3,000 zethu yabona ngani ikwethesa izakhamizi omunye umthwalo onzima kakhulu njengezakhamizi thina sithi hayi ihulumende kumele ikhangele ezizithi kayingabhongu kweza ezizinto abantu abazoze bagwanisa abantu bayehlulwa izinto eziningi bayehlulwa kufake ukudla etafuleni.
Umnumzana Effort Ncube umqondisi wenhlanganiso ebona ngamalungelo abathengi e-National Consumer Rights Association uthi lokhu sokuyinsindaba phenduli.
Ungabona ingatsha zikahulumende zingasayamukeli imali kuveza kahle kamhlopho ukuthi isidilikile siphelile sitshile sifanele ukuthi lahlele silothene. Kanti ke ukubhadalisa abantu ngemali yasemelika kumbe imali elingana lesemelika bona bengayiholi kutsho ukuthi bazaba balutshwana abantu abazabonelisa ukuya esibhedlela abaningi sebezafela ezindlini babelethele ezindlini kuzahamba kuphela abalutshwana abenelisa leyo mali. Kuyikubusa kabi konke lokho kulethe isimo size sifike lapho esikhona namhlanje.
Imizamo yokuxhumana nomqondisi wesibhedlela sempilo usikhwica mfundo solwayo ngwenya ephumelelanga ngoba ubengadobhi ucingo lwakhe. Inhlanganiso yeZimbabwe Nurses Association yona ithi ukukhweza kwembadalo lezi kuzadala ukuba uZulu engabuyi ezokwelatshwa esibhedlela okuzadala ukuba abantu balahlekelwe zimpilo. Yengeze ngokukhuthaza uhulumende ukuba abhadale izisebenzi zakhe ngemali yeMelika ukuze kuhambelane lembadalo lezi ezifakwe ngemali yangaphandle. Umuntu oleminyaka esukela kutshumi lantathu i-13 ukuze akhangelwe esibhedlela ubhadala amadola alitshumi lambili emali yeMelika i-$12 kuthi ilanga elilodwa lokulala esibhedlela lalo lilembadalo efanayo amadola alitshumi lambili i-$12. Abantu abadala abanakekelwa ngaphansi kwe-intensive care unit babhadala amadola alitshumi lasithupha i-$16 ukulala esibhedlela. Abantwana abaleminyaka emihlanu kusiya kutshumi lambili i-$12 bona babhadala amadola ayisithupha emali yeMelika. Ukuthi ukulala esibhedlela kubiza amadola ayisitshiyagalombili i-$8. Nxa umntwana engaphansi kwe-intensive care unit ilanga elilodwa libiza amadola alitshumi i-$10. Imota yokuthwala izigulane yona ibiza idola elilodwa lamasenti angamatshumi ayisithupha eMelika i-$6 ngekhilomitha elilodwa. Ngimele iStudio 7 kobulawayo ngingubathabile Masuku.
Okwamanje ke sikhangele iziphuthumayo zivela kumaphephandaba atshiyeneyo. Amaphephandaba akwele bhilitane athi inhloko kahulumende umnumzana Boris Johnson usinde kukhetho lokudinga ukuba amalunga edale aselethemba lokuthi aqhubeke na ekhokhela ilizwe lebhilitane. Iphephandaba le-Chronicle lilodaba lokuthi induna yeWange uNekatambe obesengozini yemota eWange ngomvulo ulokhu ekusimo esibi esibhedlela seMatadei lapho asiwe khona izolo esuswa esibhedlela seWange Colliery. Okwamanje sengilitshiya ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko elisithumele nge-WhatsApp.
Siyawubonga umthokazi impela abayenza into enhle, siwubongele nempisha ngazama ukulungisa indawo lezi yaseZimbabwe leyo ngokuzima zokuphila emazweni angaphandle la kunzima kakhulu. Yakwazi
Studio 7 Chips Jonga Komo Magra Selinjani lonke liyaphila, thina siyaphila ngapha lonke basakazi bami beliphile kuhle. Hhayi thina ngapha siphile kuhle, sibila kula problem. Hhayi kuba-problem zikhona lapha, hhayi silalela zonke siyaviva sibili, zimnandi ziyahamba zizihamba kuhle sibili kuthi
njalo lisele into eliqiniso hayi bengithi ngiphawule nje kunakho ukuthi laba bantu laba kuthiwa ngabe-PM ukuthiwa abamqondisi laba ababotshiwe laba hhayi ababotshelwanga lutho babotshela ukuthi ngoba ngamandebele kodwa kusesishone la kungakula nhle njalo ukuthi bangabotshi zakuthiwa bakhiphe ibhela ukuthi kuthiwa fete ukuthi abakhi laba endebeleni aya bazangena uzangena singene sizaphikele zawusebenzele ukuthi lapha kukuthi nje kuphela kwasela nje ukuthi bafake kugrawundi ukuthi ngikuthi nje basele ukuthi bangafaka njani kugrawundi besikhuphule besiqede yikho abakufunayo kuphi aluba kungenye indlela zini ngangikhangele vele ngovelako ulwalo lalutho ulwa lamandebele ukuthi ulwa lamandebele na ubone ukuthi na usenze njalo ugijima lapha na utakula amavoti ugijima lapha esiya kupha abantu ebakhaya emumvu izinkomo kuthiwa izinkomo liphi inkomo iyakwazi ukuthi asezemvotele just because bababulala amandebele manje lathi siyisithutha singaboni inkomo umuntu ugijima echayibhesi ethi hayi inkomo hayi inangagwazi uright zokala amadoda hayi bo asike sikhangelele umfana omncane lo wena lo yaye noma sengesishoneni uright umuntu lo ukhuluma kahle and into zakhe zonke zilobubelo noma ekhuluma yeza ukuthi hayi indoda iyakhuluma noma ahamba khona eza kulesi sindo kusala kukhala emuvuthi ukuhamba indoda akwe ukuthi uhamba ngalohamba imkazana lo inangagwazi uhamba ashiyana hamba ashiyana sinjayi alright hayi ngimukhumana khonapha lapha khonapha kule mtshana kodwa kwale ekhabo nikhona tobo lapha ya hayi ngiyabonga mathiwami ngiyabonga noma kuphamba nisukukhuluma kodwa angifuna ukuthi ngiyazama ngonda kuhlupheka abantwana bakithi ahlupheka abanye bahluphaka basemgodini ebhalakwe lokhu ebangaphithiwanga bazambilwa ngu-200 mbe bayi-2000 ngazakwazi ukwakwakubona umuntu abantu abangenetwa ngu-2000 emgodini labo umlimi uza kubona uzabangcwaba labo njengathi basingcwaba bangcwabela ihlobo zethu lanje ngiyabonga somathiwami
njani hayi thina sithulile ngapha umathema wenkaya hayi nabonye izindaba ngibongela njalo leli lizwi elizwileyo elivela kupresident umhlonitshi umnankabo ukubana nxa eyanqotha ekhethweni kuzatshiya isihlalo nomusa sewusiphi inkosi ngambusisa ngalokho nxa enqotshiwe abe lokuthula kungabi njengamanye amapresident athi nxa enqotshiwe ekhethweni khona edala inkane esiyalo unkulunkulu uyabusisa umuntu opha omunye isihlalo obuyele eceleni ngokuthula unkulunkulu uyabusisa wenza lo mbuso walo sala khonapho kube ngumbuso olesizotha kungabi njenge-amerika abaqalisa ukubisana khathesi umbuso kabhayideni ungani kawukhanyi kuhle ngenxa yokuthi woniwa kuhlamba yikho-ke nxa upresident esithi uvuma ukuthi anganqotshwa uyabuyele ebuthuleni kungabusiseka kungakusiseka sibili kodwa but laye lonje nayo mina umusa bengunxusa ukuthi ahloniphe phela ama-ovedi kulabalweli bekululeko lapha abasebenzayo abahloniphe lamapentheni abo aphume lokhu enjalo lezi ndawo zabo abaziphiwayo ziphile lokhu ezinjalo ngoba basebenza hhayi ukuthi sengenile siyamelana nama-ovedi hhayi lokho ngiyanxusa uthando balwanje ezimbabwe ukuze kube le ntutho kokube le moto imathema wenkayi yabo
video 7 salibona linjani hhayi siyaphila kuluma ngapha enkayi imathema so-ke ngithi hhayi bakithi ake sizameni ukukhuluma kuhle singazisajojozeli impi ukulwa lokulwisana akusiyonto enhle asikhangeleni izwe lase-ukraine ukuthi selinjani selizintshaka ngenxa yempi impi yinto empi ezimbabwe besifisa ukuthi ngaka ibi khona futhi sizehlulekele sihamba size siphila ukuhlupheka kube khona sikususe silwise isisombululo sokukususa hayi khona ukutshotshozela impi impi kayikancede siyabona udade oluncinyane luyatshotshozela impi impi kayakhi yelayilethi lutho futhi ngaze lilwenjani akuncedisi yabo
linjani kustudio 7 banjani abanye ukuphila hayi thina siyaphila lapha egoli la ngizathanda ukuphendula i-audio kababa lotho khona umgabo wathensilizwe hhayi ngiyavuma sibile umgabo wathensilizwe kodwa but mina engimsolayo ngowakithi wakonkomo umkomo nguye wathengisa isizwe sakomphakathi sasihlanganisa labantu besishonele ukuthi nje abantu bayakwesaba nje ukukhuluma ukuthi unkomo umuntu ohloniphekayo, kodwa kade hhayi unkomeni ukusithengisa sibilo wasithengisa sikho wamele ukuthi ngabe wathi ebuya empini laphana kodwa ukuyehlula washo waba le mathebeleleni washo waba le mathebeleleni wahle wabusa imathebeleni manjena wayezitshetha uzavusa izimbabwe yonke abamalela abafana beshoneni bamalela abafana beshoneni babeyaba kuzobulala amandebele futhi ma hhayi unkomo ngiyowasithengisayo madoda beshwa nkomo ngiyowasithengisayo the siko sokumele athe sisikhanyele ukuthi siqalisa ngathi sizwe sikamthwakazi ukuze sikwazi ukuzibusa yabona umqondo wabe yalo mqondisi moyo hhayi ngiyawuthanda ngiyabonga
salibonani bakithi bantu bezimbabwe linjani zonke ezindaweni zonke labasemazweni lapha ngiyancenga kakhulu bantu bezimbabwe ukuthi abantu nxa kuthiwa kuba kuma-election abake bakwazi ukuthi kathi bavotela abantu bangavoteli ukuthi ngithanda uba abavoteli ukuthi ubani uzakwenzani so lapha engikucela kakhulu yikuthi ilizwe lethu lezimbabwe lilohlupho olukhulu lwemali kodwa iphathi ebusayo iyakwazi lapho iyajiya khona imali yelizwe nxa kengakwanisi ukuyayithatha kabathumele okukwanisayo ngoba abantu sebehluphekile ngokusebenzela into engeke sisebenzele amanamba siza kufashiya abantu abethu bengelalula kodwa sisebenza nzima kanti ngabe sisebenza sile mali yethu esiyifaka ebhenki besiyela abantu abethu okunye okutshengisayo ukuthi sasebenza ukuvela kubafisa ukusebenzela abo abantwana so ngitho ukuthi bonke abantu kabavula amehlo bakhangele abantu bangabothaba kumbe abantu bangabothatile kodwa abantu kabakwazi lapha bakho i-40 years le ilizwe lingelamali asonke nxa kanti layo yako-israyeli yaba yi-40 kodwa uhlupho lwaphelela khona kanti wayo lwethu selungani lufuna ukudlulela phambili unkulunkulu wethu ungaphi thina singaphi kasikhulule kunzima kasikhulule kuhluphekeni asiphathe ngesakho isandla obusa ilizwe libuse ngokunanzelela ukubusa abantu yikubahlonipha hhayi khona ukubusa abantu ngokubahlukuluza ukuthi abantu bazayenza intando yakho lokunzimeni abantu bahambe ukuthi kabangene ngenkani ilizwe kalibuswa ngenkani ilizwe libuswa ngomthetho ngiyabonga
lawo ke bekungamazwi enu lina balaleli bethu angelani lokwenza le studio 7 elisithumele nge WhatsApp kunombolo zethu ezithi +1 202 465 0318. Ngiyaphinda njalo inombolo +1 202 465 0318. Lenze imilayezo yenu ibe mfitshane njalo lingathuki, siyacela ke balaleli.
Umsakazo we-Voice of America osakaza kuzwekazi le-Africa okugoqela eleZimbabwe usisebenzisa i-satellite SES 5 ku-band le-C-band. Nxa lifisa ukuba kwazi okuningi ngalokhu, ngenani ebulenjini be-internet livule ikhasi le-VOA Ndebele elithi www.voandebele.com. Okunye uza kuthola ebulenjini bokuxhumana obe-Facebook bu-VOA Ndebele laku-Twitter bu-VOA Ndebele. Saqhubekela phambili silethulela indaba ezilohlonzi ngendlela esiphakeme.
Kwezemelika, eleBhilitane lithi lizathumela eleUkraine izikhali ezenelisa ukudubula zikude ama-long-range missiles. Kulandela inyathelo elithethwe ngelemelika kunsukwana ezisanda kwedlula. Elebhilitane lithi lizathumela izikhali lezi ngemva kokufundisa amasosha akwele Ukraine konale kwelebhilitane ukuthi izikhali lezi zisetshenziswa njani. Izikhali lezi zilako ukuhaza amabhomba ohlobo lwama-missiles alithumi lambili ngesikhathi esiphansi komzuzu owodwa efinyelela isibanga esingaba ngamakhilomitha afika phose ikhulu 80 kilometers. Isikhathi asisavumi ukuba siqhubeke sisonke, kodwa singakehlukani ngesikhangele ezinye zenhloko zendaba ebezikhokhela. Umsekeli kamongameli welizwe umnumzana Constantino Chiwenga ubikwa sowalobola omunye umfazi olisotsha. Inhlanganiso ezizimeleyo zizakhulumisana lohulumende zimkhuthaza ukuthi aveze ugwalo oluchasisa ukuthi uzaqhuba njani uhlelo lokuhlalisa kutsha abantu abadudulwa eBhinga sokusakhiwa idamu legwayi Shangani. Njengoba ngitshilo ke Zulukandaba, silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo nguChris Gande ngesithi asidibaneni kusasa sikhathi sinye kumbe ngo-7:30 ntambama. Abangenelisanga ukuzwa indaba zethu lilakho ukuzilalela ebulenjini ku-www.voandebele.com.